into noma abantu nje bethi hayi ayilunganga nge-constitution layilunga ye awela constitution ehlala iperfect mina into engayibonayo ilungile ubona le i-constitution yasinika i-right of self-determination which is political independence kwathi noma sokungani lapha kulendi kuyahlupha-hlupha kodwa after 10 years but you see into yokubana unike political independence we have been given the way out how you determine your future uzethena zilungisele umgwaqo ufuna ukuya ngaphi unsizilungisele umgwaqo lo nxa uhounds wele emagodini ungeke ukhale ngumuntu othenena hayi lungisa umgwaqo ubeuza ulungisa njani wena nxa uzehle ulungise ngokukhale ngomunye umuntu into engayibonayo
singathi kodwa ubona zana kunengisukafeziwa yini ngamafutshane sibe
into ayigaye kakhulu yilendi ilendi siyalokhuza abantu sebayithola noma nje kwaba lelokhuza yi-chaos ayisahambanga ngendlela kwakumele ihambe ngayo ngoba what was actually looking for was ukubana ibe smooth ifami inye ibe le fami eyodwa kodwa-ke sengabamba amambanda abantu okungayisikho okulungileyo yinto engalimanga okunye ngiza kukhuluma kusasa ngoba into le thina abantu sasivele siyilungisele ukuthi nxa ilizwe leli aba independent ikakhulu mina as an economist ngabe lungisele ukuthi siyatshaya lapha sitshaye lapha sitshaye lapha sitshaye lapha kodwa lokho kwenzekalanga